Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abakhubezekileyo bakhala ngokuswela amaphilisi ezibhedlela, ukubandlululwa, ukungaqhatshwa kanye lokwephulwa kwamalungelo abo. Embuthaneni walamuhla koBulawayo kunanzwa ilanga labo.
Nxa singakhangela i-United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ikhuluma nge-participation in political and public life. Lokhu kutsho ukuthi umuntu one-disability kumele laye ephatheke.
Uhulumente uthi useqalisile ukuthenga imitshina enceda ekwelapheni umkhuhlane wemvukuzane, isifo esesiqede abaningi elizweni.
Lokhu vele yinto esahlala sizwa yena umnumzana umnanga kwayekhankasa ngo-2018 wayeloba esithi yena into yamagesi kuzaba into yendlulo. Hatshi, sesidiniwe.
Idolobho lakoBulawayo lamhla ntambama liqhube umhlangano we-full council meeting lapho kuhlafunwe indaba ezehlukeneyo ezigoqela ukusilela kwamanzi, ukulahlwa kwezibi mahlayana lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcekeza ezama-sewage. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idolobho lakoBulawayo namhla ntambama liqhube umhlangano we-full council meeting lapho kuhlafunwe indaba ezehlukeneyo ezigoqela ukusilela kwamanzi, ukulahlwa kwezibi mahlayana lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcekeza ezama-sewage. Umfanekiso oqotshiweyo wevidiyo yomsakazo wesayithi ubonisa ukuba uKhansela Alec Ndlovu uthi kufanele kube lamacebo okusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukugebha emgodini evele isikhona ukuze kutholakale amanzi. OKhansela Dumisani Nkomo lo-Alec Ndlovu bathi kufanele ikhansili ijezise labo abalahla izibi endaweni ezingafanelanga. Kwathi uKhansela Ntando yeNkosi Ndlovu wathi kufanele ugatsha lwezempilakahle luthathe amanyathelo ngalabo abathengisa ukudla okungahlolwayo ngoba kulesibonelo kwele South Africa ukuthi kuyingozi. UKhansela Dumisani Netaka Ward 14 ubemele umeya wakoBulawayo ongaphandle kwelizwe. Abanye njalo okhansela abakhulume kulomhlangano bagoqela uKhansela Sikhululeki Lemoyo, lo Khansela Roy Sekete, lo Khansela Mxolisi Mahlangu othe kule migoqo eminingi kuhlelo lokwakhiwa kwedamu leGlass Block ngakho kungcono kukhangelwe ezinye inhlelo. UKhansela Mpumelelo Moyo, lo Khansela Mahlangu basole labo abachothoza uhulumende enkondleni zokuxhumana ngoba besithi kuzabangela ukuthi enqabe ukuphathisa idolobho lakoBulawayo ngemali yokufeza inhlelo zalo. Ungathethisa umzali uphinde ufune akuncede, kubuze uKhansela Mahlangu kulo umhlangano. Abakhubezekileyo bakhala ngokuswela amaphilisi ezibhedlela, ukubandlululwa, ukungaqatshwa kanye lokwephulwa kwamalungelo abo besithi uhulumende usebalibele. Lokhu kuvezwe lamhla emhlanganweni oqhutshwe koBulawayo owakuqala elizweni ocubungula okubhekane labakhubazekileyo kunanza njalo usuku lwe-International Day of Persons with Disabilities. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabaphatheke kulumbuthano okhubazekileyo, umnumzana Tsepang Nare, usole kakhulu ukuhlelwa kwemali yomnyaka ozayo esithi kuzabanyela ukuthi beqhubeke bephila nzima.
Hayi, izazethu kamthuli sinanzelela ukuthi lama-taxi asengezelele okutshengisela ukubana isimo somkhono lisiza kanzima ebantwini bezimbabwe ngoba kuthuthi le ntengo yezinto isiza kuphela njalo sinanzelela ukuthi emalini akula okuxaxiswayo ukubana imali engaka izaya ebantwini abakhubazekileyo okuzabisela emuva inhlelo ezikhangelelwa ngabantu abakhubazekileyo ikakhulu ukuthenga lokho abakusebenzisa ukuhamba esithi ngama-assistive devices.
Unkosikazi Ramiro Ndebele ukhalaze ukuthi uhulumende aphathise ngokuthi abanebala elimhlophe i-albinism bethole amafutha okugcoba.
Ubani ubona njengokuthi abagulayo imikhuhlane eminye le bayaphiwa amapilisi fofri. So mina nginomntwana onjalo okokuthi usisilwane ophumile ujeni ingabe ngibuye lo wami umntwana lapha you are going to feel very sorry. Because bafuna amafutha lawana mina benginesicelo sokuthi akungeke kwayenzakala yini ukuthi labo bathole amafutha lawana for free njengoba kunezinye izinto eziphiwa abanye abantu free.
Umnumzana Albert Mkandla yena ukhale ngokuthi imali zentuthuko azifinyeleli abakhubazekileyo.
Ayafakwayo kuthiwe ngama-disability fund kodwa ke thina sesi-aplaya laphana kakusa-indicate ukuthi am I a disabled person or what, sengingumuntu nje o-aplayayo. Yikho kwenza isikhathi esiningi kube nzima okukuthi besicela ukuthi kube le ndlela eyaziwayo ukuthi abantu aba-aplaya le mali only disabled people ba-aplaya lezo mali.
Okhubazekileyo osafundayo unkosazana Abigail Ncube uthi abanye bakhe abakhubazekileyo bafunda nzima. Umqondisi wenhlelo kwinhlanganiso ye-Southern Africa Parliamentary Support Trust, umnumzana Henry Ndlovu uthi balimukisa uZulu ngamalungelo abakhubazekileyo.
Kulilanga elasungulwa yinhlanganiso ye-United Nations. Besithe sibuye lapha sizothakazela lelanga kwenzela ukuthi si-raise i-awareness ngenhlupho ezibhekenane labantu abakhubazekileyo. Sibone ukuthi ama-rights abo, amalungelo abo nanzelelwa nguhulumende.
Umqondisi we-Signs of Hope Trust elwela amalungelo abakhubazekileyo unkosazana Samantha Sibanda uthi kuqakathekile ukulwela amalungelo abakhubazekileyo uhulumende awephula malanga onke.
Indikimba yethu iyukuthi amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future, okutsho ukuthi sifuna ukukhangela ukuthi emhlabeni wonke sikwenza njani ukuthi abantu abalama-disabilities bephatheke kuma-decision making processes, bephatheke even bethungamelela abanye. Nxa singakhangela i-United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities ikhuluma nge-participation in political and public life, lokhu kutsho ukuthi umuntu ole-disability kumele laye ephatheke ezintweni ezikhonsena ama-rights akhe kumbe ezikhonsena abantu bonke.
Intambo wedolobho lakobulawayo elilunga njalo ledale lephalamende unkosikazi Judith Ncube uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuncedisana labakhubazekileyo elizweni. Indikimba yokunanza usuku lwe-International Day of Persons with Disabilities mhlaka 3 ngoMpalakazi ithi amplifying the leadership of people with disabilities for inclusion and sustainable future, okuyikubakhuthaza ukuthi babe yingxenye yabakhokheli benhlelo ezimqoka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi useqalisile ukuthenga imitshina enceda ekwelapheni umkhuhlane wemvukuzane, isifo esesiqede abanengi elizweni kakhulu abaswelayo, njengoba besithi abenelisi ukuya kwelatshwa ezibhedlela ezingayisizo zikahulumende besithi ziyadula. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi ziningi izithembiso uhulumende angazifeziyo. Kubika uTobias Mutsingwa eseHarare.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo esigodlweni eHarare ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo ogatsha olubona ngezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora uthe imitshina yemvukuzane efuna ukuthengwa iza kuya ezibhedlela ezikhulu zikahulumende emadolobheni abalisa iChinoyi, Gweru, Mutare leMashingo.
But our plans now that we know that we're going to get money from sugar tax.
Sasaqalisa ukudinga imitshina leyi, njalo ngilethemba lokuthi sisiyakhutsha lonyaka sizabe sesikwazi ukuthi sizayithenga ngaphi. Enye yemali eyokuthenga ivela ku-2% tax yafakwa ngohulumende ngomnyaka ka-2022.
Kodwa ocubungula indaba zempilakahle njalo engudokotela oleklinika yakhe eGweru, umnumzana Gray Mathonsi, uthi uhulumende engapheleli ekuthembiseni kuphela.
Yeah, it has been long overdue ukuthi lokhu kwenziwe ngoba inani labantu abahlaselwa umkhuhlane wekhensa kulezi nsuku liphezulu kakhulu. Yebo, kuhle ukuthi bayathembisa ukuthenga imishina yokunceda abantu abalekhensa, kodwa kungaba kuhle kakhulu ukuthi sibone kusenziwa kungapheleli emlonyeni kuphela.
Inhlanganiso ye-Cancer Association of Zimbabwe ithi abantu abafika 2,000 lengxenye 2,500 babulawa imvukuzane emnyaka ngomnyaka eZimbabwe ngoba iningi labo lingela mali yokubhadalela indleko zokwelatshwa. Ithi ulwazi olujulileyo phezu kwesifo lesi luyasilela okubangela ukuthi abaningi badinge usizo isikhathi sesiphelile. Okolunye udaba olucushungulwe emhlanganweni wabaphathintambo bakahulumende izolo, umphathi wogatsha lwezokwakhiwa kwezindlu umnumzana Soda Jemu utshayele uhulumende ihlombe esithi sowenelisa ukwakha izindlu ezedlula 200,000 umnyaka ka-2025 ungakapheli njengalokho owayekuthembisile.
Njengoba sesiphutshilele sosivanga, sesengezelele inani lezindlu esesifuna ukuzakha umnyaka ka-2025 ungakedluli ukuya kusigidi esisodwa. Nginethemba lokuthi lokhu sizakwenza sibili ngoba baningi abantu abakhaya kulezi nsuku.
Lanxa isitsho njalo umnumzana Jemu, inkokheli yenhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube uthi ngenxa yenani labantu abalokhu bedinga indawo zokwakha izindlu kumakhansili kuba nzima ukukholwa lokho okuthiwo nguhulumende.
Yebo, ye kungabe kusakhiwa kulezi zakhiwo kulungiselwa abantu, kodwa into esuka isidide ingqondo khonoko ukuthi ngapha sibone ungakhangela ikakhulu sikhangelela kumakhansili. I-waiting list leyi abantu abalokhu belindele izindlu ilokhu iqasa ngelanga ngelanga. Akutshengisi umehluko wokubana kukhona izindlu ezakhelwa abantu ukubana bazithole.
Ekhuluma emhlanganweni munye owabaphathintambo bengatsha zikahulumende okhokhela ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko, umnumzana Jane Van Muswere uthe uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho ozahlolisisa ukusebenza kwalabo abakubhizimusi lokulondoloza impahla labantu bezimele owe Private Investigators and Security Guards Bill ngoba amabhizimusi amanje esevela mahlayana indawo yonke. Uqhubeke wathi uhulumende uvumelane lamankampani asebenza ezimele ukuthi kwakhiwe njalo kulungiswe inkundla zemidlalo elizweni. Umnumzana Muswere ukhulume njalo phezu kodaba lwamandla kagetsi esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ukuba ufuna ilizwe lonke libe lamagetsi angacitshwa mahlayana, yikho sokulohlelo lokuthi amadamu amakhulu aselizweni abe lemitshina ezakwenelisisa ukulungiswa kwamagetsi avela emanzini. Kodwa ocubungula indaba zenhlala kahle kaZulu njalo engumqondisi wenhlanganiso e-Common Market for Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uZulu sekhathele ngokubambiswa ilitshe nguhulumende phezu kodaba lwamagetsi.
Lokhu vele yinto esahlala sizwa yena umnumzana Mnangagwa ekhankasa ngo-2018 wayeloba esithi yena into yamagetsi kuzaba into yendlulo. Hhatshi, sesidiniwe ngala manga ye. Ngibona ngathi mina okungcole ukuthi ikhampani yezisa kayithengiswe, ithengiselwe abantu abakwaziyo abalothando lesifiso sokulungisa ugetsi.
emhlanganweni wayizolo abaphathi intambo bakahulumende bakhulume ngodaba lwendlala ebhahileyo eselizweni bathi ziqhubeka kuhle inhlelo zikahulumende ezokunceda izigidi ezedlula eziyisithupha lengxenye zabantu abangela kudla okwenelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuto Bayas Mutsingwa.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ngulo wesifazana owecholocho olimale kakubi walaliswa esibhedlela sempilo kobulawayo ngemva kokuhlaselwa inyamazana engabonakalanga okunakanelwa ukuthi yisilwane kumbe ingwe. Kodwa ezinye izakhamizi zikhuza umhlola zisithi lezi izinto zabantu ezidinga osiyazi kumbe abazakala ngokuthi ngowafa wafa ngoba akukaze kubonakale inyamazana zendle eziyingozi kulumango. Unkosikazi Violet Sibanda uhlala ku ward 16 esigabeni sakokhwali uhlaselwe inyamazana la eseduzane lomuzi wakhe njalo uselamalanga esesibhedlela. Isehlakalo lesi silethe ukwesaba okukhulu kuzakhamizi zakuleyo ndawo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lendodana yakhe umnumzana Linus Moyo.
Lenyamazana kahle kahle uthi ilamabalabala so ngathi yingwe mayichaza. Akula muntu okwazi ukuthi yingwe noma yisilwane noma yini ngoba lenyamazana yabonwa nguye yedwa kuphela. So asikwazi ukuthi inyamazana mhlobo bani ngoba yathi mayimhlasela abantu bathi mayihlaba umkhosi abantu bezofika bathola inyamazana lana engasekho.
Yamhlasela engapi kahle kahle njalo walimala okunganani?
Inyamazana le yamhlasela wayesaseduzane nasekhaya. Wayangakahambi about 500 meters away from ekhaya. Kuthi wayeseselayinini nje kuduzane nemizi. Ngokulimala indlela alimala ngayo amanxeba aserious ngoba ayedeep ngoba amanye empilo laphana bathungile kusele nje elentanyeni. Elentanyeni yilo abasalinesa abasaligezisa. So angikwazi ukuthi bazalithunga nini.
Ngokwakuqala yini esigabeni ukuthi kwenzeke into enje kumbe sokuke kwenzakala?
Siyaqala ukubona ngoba indawo yakithi nje kulezi gaba eziningi ezisigonqolozeleyo. Siyaqala ukubona mpela.
Ababona ngezendle bona bathi
ama game ranger afika abathema sebefikile laphana basebesithi asisilwane yingwe leyo bebona unyawo lwakhona.
Likhangelela ukuthi aphume nini esibhedlela umama?
Hayi okwamanje angeke ngitsho ngoba osekumapain amaningi impela. Angeke ngitsho ukuthi nini nabo abakasho ukuthi angaphuma nini.
Ezinye izakhamizi zithi akula nyamazana ekhona lapha lezi yizinto zabantu ezidinga owafa wafa kumbe othikamtanda. Ungatheni ngalokho?
Nami ngingedwa into le yangisolisa. Ngisolisa kakhulu ngoba angeke ahlaselwe inyamazana from lapho kungabi lo muntu oyibonayo. Kubuya ama game rangers babuye bangayitholi and sibuye futhi singazwa enye ingozi ebakhona futhi. Ngingahambisana nabo lapho.
Uza kwenzani pho? Uzababiza owafwafa?
Njengamanje ngathi umqondo sadidekile ukuthi from manje kufanele ngenzeni. Sadidekile kuzamele ukuthi ngihlale phansi ngicabange and njengamanje ngisalwa lokuthi umama lulame first bese ngiqala ukucabanga ukuthi okay yini i-first step okumele ngiyenze umama sephumile esibhedlela. Ngingagijimela ukuthi ngizowafa wafa or ngiyeke kothingamtanda babefuna imali nabo instead ngiqale ngibone ukuthi leyo mali engizoyisebenza kuwafa wafa kumele ngisize umama qala siphole.
Lo umnumzana Linus Moyo indodana yowesifazana weCholocho olaliswe esibhedlela sempilo ngemva kwenyamazana engabonakalanga unakanelwa ukuthi yingwe kumbe isilwane imhlasele. Asenelisanga ukukhuluma labo gatsha lwezindle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authorities Parks ngalolu daba. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Nethumbo Nandinda yithwa owebandla elibusayo eleSwapo kwele Namibia. Nguye osengumongameli walelo lizwe njalo ngowakuqala wesifazana ukuthi aphathe intambo zombuso kulelo lizwe. Lokhu kwethulwe inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho e-Electoral Commission of Namibia kulandela ukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngeviki edluleyo kulelo lizwe. Lapho unkosikazi Nandinda yithwa abikwa wathola amavoti angamachumi amahlanu lasikhombisa ekhulwini 57%, kubika abezindaba beReuters. Ukhulumende weGuinea oholwa libutho uthi uzabopha abantu abasakaza imbiko athi ayiqondanga ngokubhubha kwabantu abalichumi lasithupha i-56 ngemva kokuqhamuka kwengxabangxoza emdlalweni wenguqu eGuinea kulandela isinqumo sikanompembe. Isehlakalo lesi senzakalele enkundleni yebhola eNzerekore, kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu bathi inani labantu ababhubhileyo lingabe liphezulu kulalelo elivezwa ngurhulumente, kubika abezindaba abe-AFP. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Umongameli Joe Biden weMelika uvakatshele eLobito e-Angola lapho wakhiwa khona isitishi sezitimela lamhlanje kulusuku lwakhe lokugcina ekulelo. EleMelika likhuphe isikwelede samadola eMelika ingxenye ye-billion i-$550 million esokulungisa intsha nje exhumanisa iZambia, DRC le-Angola kanye lokwakha isitishi seLobito. Izolo umongameli Biden uqhube umhlangano labakhokheli babalisa uJao Lorenzo e-Angola, uFelix Tshisekedi we-DRC, uHakainde Hichilema weZambia kanye lomsekeli kamongameli weTanzania uPhilip Mpango. Uhlelo lolu luhlose ukuthuthukisa ukuthwalwa lokuthengiselwa kwamanye amazwe kwamatshala igugu njalo luncintisana lenhlelo eziqhutshwa yiChina emazweni ase-Afrika. Uhambo lolu lugcwalisisa isithembiso sikamongameli Biden esokuvakatshela i-Afrika ngesikhathi engumongameli. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Imigwaqo emihle iqakathekile kakhulu ekuthengiselaneni impahla phakathi kwamazwe lamazwe laphakathi kwelizwe. Kwenza kube lula ukuhamba kwezisebenzi, kwenza kube lula ukuhamba kwempahla, impahla lezisebenzi kufike ngesikhathi esifaneleyo, ngokuba kuyadula ukuthi izinto zingafiki ngendlela efaneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Ngakho ke imigwaqo emihle kunye lezikaloliwe ziqakathekile kakhulu ukuthi zikhuthaze zibuye zikhulise futhi ezokuhwebelana ezokuthengiselana selana phakathi kwamazwe ahlukahlukeneyo.
Njengoba iMelika isithi incintisana leChina kwezomnotho isebenzisa lolu hlelo, akusoze kuqinise kungena kwezombusazwe na?
Vele ezombusazwe kazibalekeleki, zikhona njengamanje sikhuluma. Ukusukuma kweMelika isenza lokho ekwenzayo kungenxa yokuthi iChina ikhona, kanti iChina layo incedisa ikhangele aboMelika lamanye amazwe encintisana lawo kwezomnotho lakwezepolitiki. Kuyindlela yokuthi ithandeke e-Afrika, izuze lokho okuthile okuzuzakale e-Afrika, kanti ke njalo yakhe ubudlelwane lalawo mazwe, angagcine sakha ubudlelwane lamazwe aphikisana lalelo lizwe. Ngakho-ke lokho esikubonayo, usizwe esilutholayo sise-Afrika, usizwe esilutholayo kwezomnotho kule politiki phakathi, kungokwasosisa asikokuhawukelana nje kodwa kungokwepolitiki okukhangela lawo mazwe kakhulu. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi lanxa sincediswa sikwazi ukuthi njenge-Afrika sidlule kulokho, sikwazi ukuncedisa ukuzenzeka sithuthuke sedlule kulokho, kuhlala singokhamisa nithele senzelwe izinto akuqondanga.
abanye bathi laloba umnumzana Biden wayethembisa ukuthi uzavakatshela eAfrika, lokhu uphuzile ukukwenza njengoba ekwenze eseseduze lokuthi aphume esikhundleni lesi, vesithi inhlelo zakhe zilakho ukungaqhubeki. Likubona njani lokho?
Akumangalisi ukuthi iAfrika kayiqakathekanga kwezobudlelwane bangaphandle phakathi kweMelika lamanye amazwe ngenxa yokuthi iAfrika iyakhongozela, iAfrika ilenotho enyethile kodwa engakwazi ukuyisebenzisa ngendlela efaneleyo. Nxa singathuthukanga, nxa singabacelayo, kakho othanda ukwakhelana lo muntu ocelayo, kakho othanda ukuvakathela umuntu azafika amcele. Uthanda ukuvakathela lapho ebantwini abathuthukileyo. Kuqakathekile ke njengelizwekazi leAfrika ukuthi sibone ukuthi siyazithuthukisa indlela esiziphatha ngayo njalo, senze ukuthi siqakatheke njengabantu, siqakatheke njengezwekazi, siqakatheke amazwe seAfrika. Lokho kuzadinga ukuthi bahlanganise amandla ngokusondelelana under i-African Union, kanti ke futhi bazithuthukise ngazo zonke indlela ukuze umhlaba uyithande i-Africa, ukwazi ukuthi udinge ubudlelwane layo.
Lowo ngumnumzana efihlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obexoxa icingweni loTaboka Ncube we-Studio 7. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bathakaza bahle, siyabingelela. Yayi, indaba kaMthuli Ncube le ikhomba okubi, ayinabuhle naphambili. Ukhuluma nje uwisa umnotho, kuyibona abantu omthuli Ncube nalast year ukwafaka i-budget yakhe yokukhuphula nje ama-price entweni zokuthi abantu basurvive, nama-investors angaphandle nathi ama-investors akuleli lizwe kube khona esikutholayo njengelizwe lakithi. Hhayi, omthule bona vele babulala i-economy since ngesikhathi sikamgayo bebavele bayazibulalela i-economy, nanamhlanje basayibulala, ayikho into abayisebenzayo lapha. Ngabe kuthiwa ulona uyena lo president okhona wangena wakhetha ama-ministers akhe amasha ayengekho kuzayo kumgabe. Manje uthathe bona labayana futhi abakamgabe, abantu abalwayo bababodwa laba bantu, ifihlela ukuthi balwa bona self abazwani, akuna control kule ZANU-PF yabo labayithandayo.
Siyabonga Studio 7, sisebenze kahle kakhulu umnyaka sewuphele nje. Sibonge iNkosi sigcinele yina lawo mnyaka ozayo, siqhubeke sisebenze kahle. Ngithanda ukuxwayisa kakhulu emgwaqweni, ingozi emgwaqo lapha siyakhulumalayisha kuzo zonke nje indawo sana-South Africa, ukuthi liphathe kahle impilo zabantu zaba bangama-customer enu. Njalo siyacela ukuthi lana ama-customer uma libona udrayiva odrayiva ngapho ephuza utshwala, ingesaba ukutshela amapholisa azolimisa ngalapho ukuthi lo drayiva lo, ngoba lo drayiva uyabe ingozi kini, uyabe ezoqeda ngempilo zenu. So kuhle ukuthi lihle limkhuze kumbe litshela amapholisa kuzothi bahle babona ukuthi bayenzani naye, ngoba akusizi ukuthi ipeli ngasafika ngekhaya nxa umuntu ohambe ezenzile. Siyabonga kakhulu, singathi lani singaphepha ezindleleni sihambe sefika kahle emakhaya. Lakhona phaka koBulawayo kaphe kakhulu izingozi. Ngiyabonga amasenga la koBulawayo ephumule kwadoki.
Silibone Studio 7, silibone Studio 7 ebusuku nasekuseni insuku zonke. Hhayi, okwenziwa izanu akumangalisi, ngoba yaqala yakhepthani usabhuku izinduna khepta bonke abantu bese bebakhepthile bonke abantu laba sebangabantu bezanu. Then sesibuya lapha futhi kulodi kwaze kwafala uChief Nandi. Ufe njani uChief Nandi? Izanu and ikutshela ukuthi ife njani kati wayethi afuna neHarare umuntu engaguli. Those are the questions which are hanging on top. Khona manje isizifohlela ngaphandle, ubuchapa bayo isifohlela ngaphandle eMozambique ithatha abantu jihayisha kathi hanti labana abantu bafanele bezikhampenele bazuwinene kahle onokuthi usithi hayi thank you lisebenzile madoda, ususiyafaka abantu bakho enamibhiyo angazi ukuthi u-Obed besiyafunani besiyakhangela ama-bank account yakhe ubuza ngokungakani. Yekela abantu bezenzela into yabo. ZANU awuzange waba nobungani leSWAPO, ZANU awuzange waba nobungani le-ANC, izaphu yiyodwa yayile bungani le, ngoba sasilala emathentini.
Sibonge abalaleli beStudio 7. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.